So we see card descender ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempelaviki isitshiye abalandeli bakhe abaningi bele mibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa kwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempelasonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho sesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha, ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi kaphi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisele ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo asoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni, zifana nalokho okwenzakala kupresident uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondela nxa zikhona izinto ezenziwayo zazitshiyene, ezifana nokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni, iparlamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo lilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke izinto zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka, kodwa kungasenani indlela ezingakhithwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfuni lo uhulumende, njalo kube khona ukuthi kuhlale iphalamende. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngahle?
Uphethele umhlangano owabantu nje ofana le-rally.
Yeah.
Hayi, bekungakatshiwo ukuthi kungayenziwa nini lokho ngingakhulumisana nabafowethu abaku-organizing ukuthi sebelenye indaweni abakhangelela ukuthi upresident angaya kuthi.
Udokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona, udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism, bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi kakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolu daba, kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona, udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kwaBulawayo esifikwase silamaviki phose amabili singelamanzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela, kodwa ikhansili yedolobho ibiwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi, uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwe lapha indawo yamanzi asila amanzi kathesi sile 2 weeks ngala amanzi kathesi sisakwanisa even ukusenza ukuthi sisenza njani kungela amanzi. Isibhedlela sibili afaneka kube njalo.
UMajongosi uthi sebesasa ukwesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo.
Namhla ngikhuluma le operation director ukuthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10, but kathesi ngo-10 sodlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything. So kathesi lesikala zokuthi vele kusenza sile akuyasenzeke sizogcina sithole umkhuhlane lapha, even imkhuhlane yesihudo like i-diarrhea leyani, i-cholera iyaqina vele isibambe thina amongikazi.
Umajongosi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane enjengesihudo lekholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga.
Izigulane kathesi akhula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena ithoyilethi. Asikwanisi ukuthi zingangena ithoyilethi vele akhula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akho. And siyabona ukuthi izigulane zifuna ukugeza, sifuna amanzi le njalo ayafuneka. Even lathi ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla kathesi akhula. So siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini.
Umongi e-UPH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lomajongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki.
Esibhedlela okwakathesi asilamanzi, more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki, kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugezisa izandla ma siqeda ukuhamba ama-patients. Akula even kungela manzi, at least ngabe kule methylated spirit, but akula ispirit sokuthi disinfect izandla. Akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet, uflash ama-toilet, ama-patients after using the toilet asaflash ama-toilet, most of them ablockil la ma-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza.
Umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UPH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yikuhamba kwamanzi koBulawayo. Injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe.
So mafika amabili, it's just 2 days. Ama-pumps that they failed on Friday but ayalungisa as we speak, but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days. But city council sisilethela amanzi nge-water bowser, so amanzi asekhona esibhedlela.
Impompi lenjini zesibhedlela se-UPH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi. Abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singelamanzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi, lengcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
EliZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe-Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa ngiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazwini akhe ngesikhathi ephawula lomkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better businesswomen. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is not to corruption, no to corruption and no to corruption.
Unkosikazi NCA Ndlovu wasemzini werimuka edolobheni leKadoma ngomunye wabaze kulo mkhosi yena ulungisa impahla ehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane. Lumsakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-Women in Tourism esigabeni okubalisa umgcinisihlalo esigabeni seMathebeleleni North unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho nokukhuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Lo kakhulu kakhulu ngoba litshengisa ukuthi abantu abangumama litshengisa ukuthi abantu abangumama babangaungakanani kusetha yethu yethoni.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank abavele uhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke i-United Nations abaphathi ntambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bewuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla zalezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele incwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nga kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonishwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikela amalungelo abantu, babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu, babe bedlela abantu beZimbabwe imali, bedlele amalungelo abantu imali. Ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo, na kule zinto zingahambi kahle zibikele umhlaba zibikele uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe bazikuqule ukuze izwe lethu libe ngelihlonipha imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ikuthi abantu abazasebenzela kumba abasebenza enhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo siyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyani osufanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithathe ngidle ngiqede hhayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zezimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabo gebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaze umsebenzi wabo balimaze izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalindlela okunye okuphezulu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry yaphuma e-industry ayedunga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zezimbabwe
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inkampani yendiza mtshina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngoMabasa kulandela ukumiswa kwalolu hambo ngomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamtshina ezintsha ezithathu ekupheleni komnyaka ka-2018, inkampani ye-eBotswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-eBotswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016 ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba, abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa khathesi i-eBotswana embikweni eyethule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho omabili. Indizamtshina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eGaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambili ngole ndizamtshina ezitsheneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa khathesi i-eBotswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. OweZimbabwe kweleBotswana umnumzana Bulindlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa i-eBotswana ukuthi ibe le ndizamtshina esuka eGaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Ngicabanga ngihlakaniphile lapha on the party abantu eBotswana okwamanje iZambia amboni ukuthi le airline I think their airline yavalwa ngo-2009 eZimbabwe siyazi ukuthi ilamaphumzi amaningi kakhulu so sibebona ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuroute le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela uthi noma iZimbabwe kanye neZambia zibhekane lenkinga ezitheniyo kwezomnotho ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
i-route le ine-potential engakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona anama-problems emali anjani kodwa amabhizinisi lokhu ehamba laphana people are still travelling to and fro kule-potential engakhulu nxa umuntu eqalisa i-route akhangeli nje ukuthi 1-2-3 months ngifungenzani you look at the long term khona into leyi nxase ngiqalisile lapha bona bazayisapota yini izasapotwa ngama-long term fundamentals e-economy and sebekhangele amabhuku abo babone ukuthi this can be something enganceda ama-economies lawa both i-Zimbabwe lezambia and obviously iBotswana
omunye owezimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo umnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana
umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizinisi
uhambo lokuqala luza kuba mhla ka-2 abasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSolotsekhama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweleBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane ngingumathin ngwenya oyindaba zestudio 7 isaburon kweleBotswana
uhulumende wemelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa eleNorth Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso inkokheli zamazwe omabili umongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikolweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kwele Vietnam ngolwesithathu. Kumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kamnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. sixolise-ke balaleli ngemitshina yethu ebingasebenzi kuhle omashinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.